So intocente ngo anti bavakati current lapha eZimbabwe akula price control ama price while the government ya negotiate lama producers kuvunyelana ama price intengo ziyachana endawo lezi lalezi but kula ma generally agreed price even kungela price around $50 at most but isithengiswa nge-$45 but kuyenzakala eziyindawo uyasithola sesithengiswa ngama-$2 into le yavama kakhulu soon after ipte aweyayenzwa leyana yatshisa izitolo so kwaba le-short supply eziyindawo uthi akusela ndawo ezithengiswa kuhle kuhle so kulabanye bayathatha i-advantage yokuswelakala kwe-product emalocation lawana atshiswa amashop bafike bathengise ngentengo enkulu ethanga yasithengisa nge-$3 iqiniso.
Manje ungathini wena ebathengini ukuthi kuyini amele bakuqaphele ngalesi sikhathi?
Abathengi into bafanele ukuthi bananzelele ngeyokuthi ama-price akhontrolwa yiwo abathengi. Nxa sebesithi i-demand and supply iyadetermina kheya kuthi indlela abathengi bedimanda ngayo bona abathengi bengabambana bethi into leyi siyayithenga ngemali leyi othengisayo akwanisa ukuthi agcine i-product especially ama-perishable lawa njengesinkwa for 2-3 days siyayehla and sesikhulumisane labama-bakeries bayadeliva isinkwa endawo zonke imota zabo ziyahamba zideliva and la bekhuthaza abathengi ukuthi nxa sesithengiswa ngentengo ye-$10, $50 lingathengi siyabuya lazo. So abathengi nxa bezalalela khonokho kuyayenza then kulamanye ama-product lawo aso isinkwa kuphela kufana labo-cooking oil kufana lama-beverage drinks kufana labo-mazowe konke uyathola even lempuphu uyathola enye indawo sebekweza kakhulu but into ziyathengisela ukuyehla mbijana but asikayehli kuze kufika esiteji esifuna ngaso kusuka isikhathi laphana kwaba le-stay away yadihlisa impahla ama-price ecanse kakhulu but sokulamona sokuthengisela ukuthi hhayi ezinye indawo like laphana amashopu bamanija ukuthi bavula amawindo ukuthi bathengise izinto sokuqalisa ukuyehla.
Esikhathini esiningi nxa abantu nxa kulo dubo olunjengalona lolo ukuthi intengo kaziqondakali lokunye okunjalo liyaliphe abantu amacebo okuthi nxa besiyathenga bakhangelene.
Amacebo ayebekhona but I think into e-critical to our situation kakhulu kathesi into ye-supply ilevel ye-competition siyarijuswa ukuthi like endaweni enye wathola ukuthi kulamashopu angu-10 khathesi avandalayiswa so kulo one warisasitita eyakhe abanye 9 bakuprocess yokulungisa u-1 lo one esikhathi esiningi uyathatha i-advantage ekwazi ukuthi hala competition but into thina